estrateni kunzima kutwana. Kunzima kakhulu ngoba kuyabotshwa abantu vele sibantu nabatshintshe imali yaba u-black market. Kuyabotshwa and ungatholakala utshintshele umuntu imali ready ended. Ijele sibili ihambe ijele ebhile. So kunzima vele bengisuka akulanto enhle.
Wona amapholisa agcwele ezitaladeni kumbe kukhona okwenzakalayo ukuze balibone ukuthi abantu bayatshintsha imali?
Bagcwele ezitaladeni njalo babe ku-plain clothes. Kusesikhathi uyabe echathene ungamboni uthuthi uyathuza eqhaka selibojhiwa njalo lezi suku bebethethe amapholisa aphandle abangayisuka e-town esibajayele bebethethe amapholisa ama-station ayemalokitshini abangajayelwa ngoba benanziwe ukuthi abasesibajayele abasabophi.
Manje nxa kuyukuthi umuntu ubothiwe uyavalelwa kwesikhathi esinganani?
Sokuzaya ngu-magistrate ukuthi ebone ukuthi isigubo sakho siyabanga. Abanye bahamba beyenza i-community service, abanye bayahamba sibili jail.
Manje khonokho akwenzi ukuthi inani labayenza umsebenzi wona lo lehle?
Liyehlile vele ngoba nxa ubona abanye abantu bebotshwa besejele kuyinto ethusayo. Njalo le mali bayathathelwe ngakuthola ule flot yemali bayathatha beyokubhenkise e-reserve bank. Uyabisa bhenkise u-account e-government. Kanjani awuyitholi ma ungala reason ukuthi uyithethe ngaphi kumbe ufuna ukuyenza.
Isisindo semali lezi nsuku asiphanjaniswa yini? Yikhona lokho okwenzakalayo kubotshwa wabo siphathele?
Siyaphambanisa sibili ngoba imali iyayehla kakhulu.